ngiyathokozela vele kuvele ukukhangela ukuthi kube khona ngithi sikhuluma ngombuso umbuso uvele ulombango ngithola nxa lalapha embalini inkosi uMzilikazi singasabonakali kwaba lombango lalapha inkosi uMzilikazi sishonile kwaba lombango phakathi kwabombiko kamadlela labo dawo zenkazi labo lobhengula so kukhangelelekile kunormal ukuthi kube lombango kwenzwe ngombango lo ungaphambanisi ezomnotho njalo ungaphambanisi ukuthula elizweni so sikhangeleke ukuthi ibandla lezanup f lizanelisa njalo ukuthi lilungisise inxakanxaka yabo kungaba le mbono emithathu mina ngombono wami laba bathi 2030 abafuna ukuthi upresident nangagwaqhubeke khona kungabe kulixukwana nje labantu abalambileyo abafuna ukuthi aqhubeke khona baqhubeke labo bencinda buncindanga bophele okhona njalo kumbe njalo ngabantu abazama ukuvalela unumber 2 ujenerathiwe ngaphandle ngiphinde ngibe nomunye umbono futhi umcabango bengikhangela abantu abaqhuba indaba ka-2030 abanye bakhona ngabantu engibazi kuhle izihlobo zami nabangani bami engibazi kuhle ukuthi bahlobene noshiwenga kodwa bathi bona ku-2030 ngiphinde bese ngicabanga ukuthi mhlawumbe vele laye uyesaba ukuhamba ekhethweni luka-2028 and esaba ukuthi ahlangane lo mnumzane uChamisa bafuna indlela yokuthi bathenge isikhathi baqhube isikhathi njalo futhi angiboni iZANU-PF ile candidate engamisana lo mnumzana uChamisa nxa laye angayenza kuhle ipolitics zakhe ayekele ukube senza kwamadlwane ngo-2028
ubona ngani kodwa kuyaphetha ngani khonokho-ke okungani kuyaxokozela
hayi iZANU-PF useyazi vele kade yaxokozela bazakulungisa bona bodwa uzabona nje ngemva ngesikhathi kumbe yena umongameli esephenduke sekhuza abantu bakhe sethi hayi mina ngithongo lokhu kwe-2030 akuphele kumbe bakuqhube bakuphushe ephalamenti bale absolute majority baqhubeke kodwa bakuzaba le nkinga-ke eyokuthi abantu sizezwa ku-referendum ukuthi bazathini bese siba le nkinga yokuthi i-civil society le opposition ifile at the moment so bangathi baya ku-referendum bazathola ukuthi bazaba le clean sweep bazayenza intando umathanda ngoba i-civil society seyafa and lo mnumzana uTrump nxa esemisa imali zabo-USAID ezisapota ama-NGOs le-civil society kuyahle kube wes iZANU-PF leve clean sweep so ngibona ngani i-timing yokwenza kwabo futhi lakho ku-strategic kungabenza bayithole into abayifunayo kodwa kuzabe sokuphambanisa imigomo yalokho osukuthi intando kazulu udemokrasi sebe sesizahlala sine-constitution egantshelwayo mshokotsho nxa abantu sebesenza umathanda.